akula ntembi into enhle ikukutshengisa ubuntu bonokho udoda nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela whichever way hayi sidibana simncede simthengele enye imota lokhu abakwenzayo ibuntu yisintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnanga kuthi ba umnanga alila enye imota one yini esingabe samnika undoda lona abesebenzisa akula ntembi vele umuntu kunjalo ukuthi kodwa asiphananeni izinto lezi sisebenze sihamba siya phambili so it's a good gesture by the people abakwenzayo kona kwana and ngabe ngiyafisaenza njalo bephinde bekha imali ngale emanama high school egwada ngale uphahla lwaphuma lonke du ake nisayine imali bakithi sithengele abantwana abanophahla bafunde ngapha sithengele umnumzana uthamisa imota ukuthi ahambise sibe sikwenza vele i-social responsibility
baba usibanda khonokho ukuthenga imota ngicela uthaya ngamafutshane ngoba isikhathi sesiphelile so waye abantu behlanganisa imali bezama ukuthi bencede uthamisa kwenza ukuthi ahambise
kumele esegqekeni imthemba ukuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu odlame umuntu wegugurawundi ngumuntu ka-2008 oqeda abantu ngezikhathi zonke zokhetho owenza ukuthi lanxa umgaba ecabanga ukuthi achiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi phenduka mna zahamba ngiyebulala abantu wayenza nama-short sleep ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Thamisi ukuthi angalinyazwa yilaba abantu abalobu dlobo kungaka kodwa kungasena nokuthi ngithi kancane nje into ehlale isenziwa ngabantu bezanu leyi eyenziwa nje manje lanxa sikhangele kumfo wethu uGolide ukuthi usekhuluma ngemanama esithi kuthiwa khona kufanele abantu bahlanganise imali ngoba ehlanganisela upresident Nelson Thamisa ukwenzela ukuthi bathenge uphahla lwesikolo semanama uyazi ukuthi Chuma angikwazi mfowethu kumbe ukuthi alikaze liphume elizweni yini kumbe alikaze libala amabhuku awe government i-governance linabafowethu bezanu okwenza ukuthi lehle kukwazi ukuthi umsebenzi wokubisela uphahla ezikolweni kawususwa kuhulumende ngoba siyabhadala into ezithiwa ngama-taxes
lizakusa lize litshone kulokhu pho ngophikiswa lwabela ngento engekho into eqakathekileyo yikuthi kona into zonke nxa sizenza even konokanisebekutsho otona uhulumende ngemele ezeloku uhulumende akula ntembi ukuthi ancediswe ngabantu akula ntembi ngitsho yikho ntona hayi nxa sikwenza sikwenzeni nje sincedisana yonke into akula ntembi ngoba uhulumende kasikuthi uzakwanisa ukubamba yonke into eyedwa thina abantu yito esimake up uhulumende njengoba ethula abantu nanxa uhulumende esengenile i-government of the day usunguhulumende wabantu bonke whether MPC ZANU-PF Mtshwakazi kumbe whichever other party so okutshengisela ona vele kumele sihlale sibambele sinjalo so there is nothing absolutely wrong dokotela mfowethu uthi kona abantu bethu hhayi asikhipheni abala sincediseni abana akula ntembi ngitsho
hhayi i-governance umfowethu uGolide ngani kayizwisisi i-social responsibility baba Golide yikubhadala ama-taxes akho when you get paid. It's paying your taxes. You go to a social responsibility. Government, the government then is isenza umsebenzi wokuthi ithatha izimali ziyani isebenzise ngendlela eqondileyo.